Soko isika disenda baku VOA Njebele.
Njani zulugandaba hola mgela imsakazo iniwe studio 7 ngolo sitatu mshazi 11 ngwabakazi 2021 ngo Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje liyaqhubeka lisehla inani labahlaselwa ligciwane le-coronavirus elizweni. Izakhamizi zakoBulawayo zithi zidlela evalweni ngenxa yobugebengu obubangele ukufa kwepolisa kanye lezigebengu ezintathu ezidutshulwe ngamapholisa.
Kukhanya phakathi kwawo amapholisa bakhona abanye babo abavele beyizidlova njalo beyizigebenga ngokuzalwa.
Kambe unkosikazi kamongameli unkosikazi Auxillia Mnangagwa engaba wathola isicoco ngakwenzayo empilweni zabantu na kumbe ngokomdeni?
Lo mhlawumbe ngumsebenzi esingawubona usenziwa ngomama mhlawumbe abangamakhansela kumawadabo, hayi ukuthi u-first lady asuke eHarare esiye emaphandleni esiyapheka izithwala.
Umhlabeleli uSikhosana Buhlungu ukubulawayo lamuhla lapho apheka khona idlalade elitsha. Zonke lezindaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Abantu abahlaselwa ligciwane le-coronavirus lokhu lisehla kancane kancane. Kulabantu abangamashumi amathathu lanye 31 ababulewe ngumkhuhlane we-COVID-19 kumanani awethulwe izolo. Lolu gatsha luthi ngasikhathi sinye kulabantu abangamakhulu amane 405 ababanjwe igciwane le-coronavirus. Kumanani awethulwe izolo kulabantu abedlula inkulungwane ezingamachumi alichumi lanhlanu 15,178 abahlatshwe ijekiseni yakuqala e-COVID-19, okulinani elehle kakhulu nxa kuqathaniswa lensuku ezisanda kwedlula. Izakhamizi zakoBulawayo zithi zidlela evalweni ngenxa yobugebengu obubangele ukufa kwepolisa kanye lezigebengu ezintathu ezidutshulwe ngamapholisa e-Four Winds ngeviki edluleyo ngesikhathi zizama ukuntshontsha. Ipolisa leli lidutshulwe izigebengu ebezizama ukubamba usiphatheleni elokitshini leLuveve ngoMvulo. Inkundla yendaba zobulembu e-site ithi esinye salezi zigebengu sidutshulwe ngamapholisa safela enzikini yedolobho e-Unity Village. Inkundla le ibika njalo ukuthi kulamapholisa amabili amiswe emthethwandaba izolo esetheswa amacala okubamba inkunzi ehlomile. Amapholisa la nguBongani Mpofu loDalubuhle Ndlovu, bona ababotshelwe eBeitbridge bezama ukubaleka elizweni. Amapholisa athi izigebengu ezihlasele eLuveve laseFour Winds zivele kweleSouth Africa lapho ebezicatsha khona. UNtungameli Nkomo weStudio 7 uxoxe lesiphathamandla senhlanganiso yezakhamizi eyobulawayo Progressive Residents Association uMnumzana Thembelani Dube.
Siyinhlanganiso yezakhamizi, kuyasidanisa njalo kuyachaqisa umzimba ukuthi sokulabantu abakuthatha kube yinto encane ukuhlasela babulala abanye abantu. Ngokunjalo ke siyakhuthaza izakhamizi ukuthi ziqaphele njalo zivule amehlo lendlebe zingezwa kulabantu abanjalo, baphangise bazisane njengezakhamizi bavikele lamapholisa.
Kulamaqembu amabili awezigebengu lezi abikwa evele kwele South Africa evele ehlose ukuzobamba inkunzi khona ngapho koBulawayo. Ungathini ngalokho?
ukuganga lokhu kukhanya imithelela yakhona ivelela kulaba bantu asebefunde ubugebengu lokuba imgulukudu nxa beselizweni lakomakhelwane leSouth Africa. Ngokunjalo-ke kutsho ukuthi sebekunanzelele ukuthi lapha koBulawayo leZimbabwe nje jikelele kulula ukuthi bafike benze ubudlova lobo bekwazi ukuthi abantu beZimbabwe bathwala imbhobho kayisiyomvamisa. Ngokunjalo-ke sebathola indawo yokudlalela bephuca abantu imiphefumulo yabo lezinto zabo abathe bazisebenzela nzima. Siyinhlanganiso-ke siyakusola kakhulu khonokho okwenziwa izidlova lezi ngoba sokuveza sobala ukuthi abantu bakithi sebephakathi kwengozi.
Amapolisa ayiwo alomlando wokuvikela uZulu ngokulwisana lobugebengu obunje lawo akhanya amanye awo engasathembekanga ngoba akhona amiswe enkantolo yesetheswa icala lokubamba inkunzi ehlomile. Ungathini ngalokho?
Kukhanya phakathi kwawo amapholisa bakhona abanye babo abavele beyizidlova njalo beyizigebenga ngokuzalwa basuka bayecatsha-ke ngemva kwaleyo yunifomu yamapholisa. Kodwa-ke umfukula wabo wokuganga usuka uvele masinyane. Khonokho-ke siyakhuthaza ukuthi amapholisa aqinise isandla, abantu babambane ukuze izigebenga zonke lezi zivalelwe njalo nxazithe zavalelwa kazihlale okwesikhathi eside zingakhitshwa masinyane ukuze impilo yabantu beZimbabwe iphephe. Kukhanya ubugebenga lobu buya bumemetheka ngemihla yamalanga. Ngokunjalo-ke sikhuthaza ukuthi amapholisa kawaqinise umthetho, awaqinise isandla, kube sokusithi-ke abenkantolo labo nxa besehlisa mbe bejezisa laba bantu baqinise isandla ukwenzela ukuthi kube ngumzekeliso kwabanye abangabe befisa ukuthi bakwenze khonoko ngoba abantu beZimbabwe, abantu bokoBulawayo abasekho safe.
UMnumzana Thembelani Dube yisiphathamandla senhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association ubekhuluma ecingweni leStudio 7 ekoBulawayo. Unkosikazi kamongameli welizwe u-Auxilium Mnangagwa ngomunye wabaphiwe izicoco zokunanza imisebenzi abayenzela umphakathi ngumongameli Emmerson Mnangagwa. Kodwa bakhona abakhononayo besithi unkosikazi kamongameli bangamelanga aphiwe isicoco ngoba lokhu sokululaze lezi zicoco. Sixoxe lomkhokheli wenhlanganiso elwela ilungelo labesifazane eZim Imbokodo unkosazana Victress Mathuthu. Saqala ngumbuza ukuthi ukubhodabhoda ngelizwe okwenziwa ngumkamongameli ephekela izakhamizi isitshwala esinda izindlu lokunye okunjalo njalo akusikho na okumenze wathola lesi sicoco?
Akusimsebenzi wakhe, akusimsebenzi osezingeni lakhe njengomnkosikazi kamongameli. Akusimsebenzi wakhe lowo. Mhlawumbe ngumsebenzi esingawubona usenziwa ngomama mhlawumbe abangamakhansila kumawadi abo. Hhayi ukuthi u-first lady asuke eHarare esiye emaphandleni esiyapheka izithwala. Simbhekelele ukuthi njengomama welizwe abe ngumama osenzela izinto ezizavusa ilizwe leZimbabwe, abe ngumama owenza izinto ezisiza ukuthi ilizwe leZimbabwe liphinde lisimame, umnotho ubuyele ndaweni yawo esiyazi ngakhona iZimbabwe yakudala. Hayi ukuthi abe siyapheka izithwale ebonisa ngamandla buyanga belizwe laseZimbabwe. Yebo kulungile ukuthi abonakale ebantwini, kodwa kangabonakali esiyapheka izithwala. Abonakale siyavula izibhedlela, abonakale siyavula mhlawumbe amaklinikhi, aphinde abonakale emebhesi iyavula izikolo, nothi ukuthi abonakale siyapheka izithwala.
Nxa ukhangele indlela aziphatha ngayo unkosikazi kamongameli Mnangagwa, umqathanise unkosikazi kamoya iHoropati Mgabe, umehluko okhona ngonjani?
Mina angiwuboni umahluko phakathi kukankosikazi u-Auxilium Mnangagwa lonkosikazi uGrace Mugabe. Bobabili baba ngo-first lady abangakwazanga ukuthi bakhuthaze omongameli kade bengabayeni abangabayeni babo bonke ukuthi bayenze okungcono ngelizwe leZimbabwe. Ngokunjalo nje mina angiwuboni umehluko. Umehluko omncanyana ongabukhona khona yilokho ukuthi unkosikazi kaMongameli Mgabe wayengumuntu owayedume kakhulu ngokukhuluma ukuthi lento zonke ayezikhuluma wayengalandaba lokuthi zifika zinjani ebantu zibe njani ebantwini ezitsho kubo wayekhuluma nje loba yini njalo uGrace Mgabe udume kakhulu ngokuthi uke waba ngumuntu obekuthiwa uyadelela kakhulu sike sambona futhi lapha fike khona lapha eSouth Africa waze waba lecala lokuthi usuke wachaya intombazane kade akade ithole ilo mfana wakhe ngalokho nje yena uGrace Mgabe ngamuthi ukuthi ube ngu-first lady obengeke sithi uwenza isibonelo esihle ebantwini baseZimbabwe kumbe ebantwini abangomama baseZimbabwe asiyibonanga into enkulu ethena yenzileyo ngaphandle kokuthi azwakale ngokuthi kusasa usethe usethukane lomunye wathi kusasa useyenza ukuthi azange sibone izinto loba ukuthi sizothiwa ubonakala nje ehamba yedwa ezindaweni engahambi loMongameli Mgabe yebo unkosikazi uSilvia Mnangagwa ngoba uyahamba lapha ebonakala emaphandleni engahambi laye uMongameli Mnangagwa ehamba yedwa kodwa ekusizeni ukuthi kulungile izwe leseZimbabwe bayefana ngoba laye unkosikazi uSilvia Mnangagwa lokho engenileyo nje asilibona ujintsho lokuthi hayi sokulo first lady omutsha loMongameli omutsha ukuthi hayi sebenza kwenza ngcono kodwa ekusizeni iZimbabwe ayikho into abayenzileyo bonke bobabili esizileyo ukuthi iZimbabwe kumbe iqhubekele phambili ngoba la manje sisayibona iZimbabwe lokhu lapho uGrace ayichiya khona esesengu first lady la manje sokunguye umama uSilvia Mnangagwa iZimbabwe saselapha siboni intshintsho
unkosazana Victress Mathuthu ngumkhokheli wenhlanganiso elwela ilungelo labesifazane ezim imbokodo ubekhuluma ecingweni leStudio 7 eseJohannesburg kwele South Africa
lo ngumsakazo weStudio 7 sisakaza eZimbabwe lisizwa siphuma eVoice of America at the Washington DC
kwamanje ngesikhangele esiphuthumayo sivela kumaphephandaba achiyeneyo iphephandaba leHerald lithi izikolo kazisoze zivulwe ngesikhathi ilizwe elingezelelwe ngamaviki amabili ukuvalwa phansi kwemigoqo ye-lockdown. Iphephandaba leChronicle lilodaba lokuthi kube lokuzamazama komhlaba i-earthquake echaye eCaribe ngomvulo emadabukakusa. Ukuzamazama lokhu kubikwa kufike endaweni zeBinga ngesikhathi sehola lesithathu ekuseni. Okwamanje sengilitshiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele ngeWhatsApp.
Salubonani ngasakazi weStudio 7 siyabonga indaba elisethulela zona lisinika lethuba lokuthi sikhulume lathi sikubonayo ngiyezwa omunye umuntu lapha ukhuluma ngokuthi singakhulumi ngokwehlukaniswa kwelizwe ilizwe kalehlukaniswe ngoba vele lalingahlilo lizwe eliyi-one ilizwe leli lahlanganiswa uJohn Cecil Rhodes ngoba ebona ama-natural resources asemathebeleleni ukuthi azakwenza leli lizwe lime njalo uQueen Victoria owayekhona ngaleso sikhathi wambuza wathi kungani ufuna ukuhlanganisa leli lizwe wathi ufuna ukulihlanganisa ngoba ebona ama natural resources asemathebeleleni so ilizwe leli vela silo lizwe eliyi-one singakwesabi lokho njalo singalwisibanga lokho ngoba yinto ekhona lama British ayayazi kasikhulumisane kuzwisiswane kufakwe imingcele eyayiveli khona ekuqaleni ukuze singahlalisi ulusala ukuze omunye umhlobo ungacindezeli omunye umhlobo yiyo into eqakatheke kakhulu leyo singahlala singacindezelani akusoze kube lokulo kodwa ukulwa kuphephethwa yikho lokhu ukuthi kuba lomhlobo obangcono kunomunye bantu bakithi singakwesaba khonokho izizukulwane zethu zizahlala zicindele zivelekile njalo nje manje asifuni ukulwa thina ukulwa siyabuzona sifuna ukuthula kodwa ukuthula kufanele sikuthole sikhulumisana hlezi ethebulini sitshelana iqiniso sinikana ama fact omunye la isethulo wakho omunye la isethulo wakho kungalikho uyabona
siya sebenza linjani linjani ngezindawo ngezindawo ngathi nasiyaphila noba singavukanga kahle mina ngivele Plumtree olokhulumalo ngilesimanga esiyi-1 ngodaba lamasela atshontsha phakathi kwedolobhu agqekeza amashopu phakathi kwedolobhu ukuthi bagqekeza sikhathi bani kule curfew phakathi kwedolobhu amapholisa abepatrola ngathi I don't think amapholisa uma engapatrola edolobheni ediwe abapatrola emini ngakhona ukuthi bahamba bengela labantu emashopu bedinga ama-mask I don't think ubusela lobu ngabakhona lo ngiloko ngikhala futhi Studio 7 asikaye sizwe likhulume zethu indaba siyacela like likhulume nathi ezethu indaba abantu beke bezwe ngikhuluma ngePlumtree uphume uthi uphume uzethu kondolwane sokutshontshwa ngemibhobho ukhuluma ngobusela okwenzakala daily but nankuke kwenzakala phakathi kwedolobhu ayikhona ngathi okulamalayithi khona siyacela like lesi-adress yebe sike sizwe sinini ukuthi u-station commander wamapholisa yena uthini ngoba lokho sokuhlupha lokho sokukhathaza sibili kutshontshela abantu abangenani abazizamelayo njengakathesi asisakwazi phela ukuthi makudle kumbe sukwenzakala njengoba amapholisa akhona la engabantu abahlanganisa kanjalo uyathola ukuthi abasekandaba Studio 7 sicelekelikele sikhulumele labo siyacela
awu sanibonani sanibonani ku-Studio 7 okhulumayo idiwa likamambo ethangane kosikhobokhongo besicela ukuthi ube kuyayenza sibambaneni bantu beZimbabwe sokuboneni ukuthi siyakhipha isitha esizani PF sibambaneni kakhulu ngoba abantu laba basebenza 3 months phakathi kwe-5 years manje sokuyavotwa kuyathi sokusele 3 months benikeza abantu okungama-rice lokungamafutha okuncane liqeda libe selisithi iyasebenza izani PF akulalula lalezi zimoto eziphiwe izinduna akube yizo izinduna mazifuna izani PF ziyivotelele zona abaningi abafowethu bagcwele emazweni abanye eSouth Africa kuphi kuphi Botswana akulampila kahle eZimbabwe so asiboneni ukuthi izani PF iyaphuma manje isitsotsile sasinanzeleleke iphume ingabi nechance ngajabula le audio ma ingafuni angayethuselwa izani PF avote lapho afuna khona ebonta ngathola ukuphila ngajabula mpela ma ifundiwe le audio
salibonani salibonani kuStudio 7 hayi thina singugogo abahlala elowa gwilu ward 7 into ezikhulunywa lapho ngombono wethu thina sizwa ubuhlungu kakhulu ukuthi nxa abantu bezaphiwa izimota zokuthi badistebe labo kungamabandla okuncane lokhovele kayisikho ukuthi kumele izifiso zabantu kumele izifiso zikamnangagwa sibuhlungu kakhulu bangabona abantu bethule bathi abantu bathulelane abantu bathulela khona okukuthi babone ukuthi akusela ncedo besaba khona ukubulawa khona ukuthi uyabulawa ungakhuluma iqiniso ngabantu abanjani amaprofesa sibili abangela ngqondo zokuthi bafuna ukukhipha ilizwe edakeni babe besiyaphiwa izimota zokuthi babe bona bevotela umuntu wokuthi babone ukuthi yena uyasutha yedwa labo njengoba kathi sebazagijima ngezimota lezo abantu behlupheke elizweni kathi sabantwana bagcwele ilizwe lonke leli umhlaba wonke bayafa kumbe ukuthi bona kabafika thina sibuhlungu kakhulu ngento abayenzayo bona obokungamabandla konke khona okungu-16 osokuphiwa izimota zokuthi khona bona baphile ilizwe lisifa ababoni banjani abantu beZimbabwe babulala ilizwe ngabomu abanye bangcono bayakwazi ukuthi idemokhrasi yabo yayimazweni abo iyasebenza eyalapha kayisetshenziswa idemokhrasi kusetshenziswa ukubulawa abantu ngakhuluma iqiniso sibuhlungu jonga
livuka njani basakazi abathandekayo liyasakaza lisakaza indaba ezinhle ezimnandi likhuluma losamethembe lapha ophuma elupane khonaphana kwamabhunu bese ngiqansa khayela emadedeni thanda ubingelela bonke nje emadedeni laphana esigabeni sakomanzini ngithanda nje ukuthi ngithi izihlobo zami ubaba umnankakho laphana kulesi thembiso wasithembisa kakhulu ngesikhathi efuna ukuhlala esitulweni laphana ngitsho lokhu kodwa akwenzileyo ngitsho le nto eyodwa oke uhlaleleni njengoba uyazibona nje layivele ukuthi kakwanisi nawe uyatshiyela abakwanisayo bezama ukuthi benze ngcono sithwele nzima emazweni lapha sithwele nzima sizwa abantu bokuza isixotshaniswa ngabantu nsuku zonke hayi hayi sokwenele
ya 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 kaya maya matodakiti linjani Nyakto kubuza lava matodakiti Mtu wangibuza nansi Nyise skamese simakwati La pea uwatelu Utsifuwa mupango Nile nkinge mkulu wakulu Usopuku wakona Nguye kutuwa uopeti moyo Nguye kutuwa uye tisopuku futi Uwe walo wase pichwa futi Skunda sama vitiko Kutuwa uchiwa ma vitiko Ndi maesayo utikwena nina Nga kulumeli ifusi lika kulu Uti kulifisi lika kulu nga kulumeli Kutuwa yena uvalile ama simu gaise Loko kwa kelo Labo antivako wapu abavala Nga nisiza utikwena ngu vitiko Uti kwa banyi isole by 70 Kutuwa yena ungasu kanyele yati yake Kushuti ngati kwena yacha ku 200 by 400 Otherwise ni rafu kwena po inkulu wa kulu Kutuwa kwa banyi kwena ufunika soli by 70 Nga isiza giti gini ngapa utiena Ifusi lika nyemu na ukula mngu nyemu sili Mnyati Uti ifusi lika nyati Indawo ya madlelewe zinkomo So ke unyati lo njua ngiti ngukulu Ulawafana lesi zugulwana Ulaso Esini ngakulu Okutu kwena esinye njivana indawo Umisawa ka unabulugi Anguwazi kwena baza atata kamasimu Nga ye kuma futiena utiena Alaba kamasimu baza king Baza king Nga yusini nguzi nga na kutua mvitiko Na kutua uyeli sopu Nga ingati baza king Ntoni baki Habani watu kwa baza pepela nga Lapa ino valo kona Ay tenko kwa nabagiti Ike dingi metisi Nga kwa nina papisa loku Eba kwa wanga nyetisa Nye fusi ngoba Uti kuna ukulu nyemu Watua nga faye na lisimba keifile Ye nina lifungu sana Limdema nguaba Kota ye na lapa kona Yama ngoba njibo Walindile wakameli Kafuna pa mbe kamila mangoba Ayezi kisobo zaabu Nyabo Ama misa msema ninga kuli
Lao bengamazi enulina balaleli betu elisithumele nge WhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Kweze Melika, usibali ukhulu wedolobho le-New York umnumzana Andrew Cuomo usethiye umsebenzi phezu kodaba lokuhlukuluza abesifazane alethweswayo. Kolunye udaba ugatsha lwezempilakahle luthi lukhathazekile ngenani lezingane ezibanjwa igciwane le-coronavirus. Lolu gatsha luthi kulabantwana abafika phose inkulungwane elikhulu 100,000 abasezibhedlela behlaselwe ngumkhuhlane we-coronavirus. Ngokunjalo odokotela abelapha abantwana bakhuthaze uhulumende ukuthi aphange avumele ukusetshenziswa kwejekiseni ye-COVID-19 eyabantwana abaphansi kweminyaka elithumi lambili 12. Sixoxe lesizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika umnumzana Dan Moyo ukuze sizwe imbono yakhe ngodaba lwe-coronavirus.
Ikwesti enkulu yiyo leyo ukuthi kanti igciwane leli ligciwane nje eleqayo from inyamazaneni langena ebantwini noma ligciwane elacreatwayo kuma laboratories. Kungenzeka ukuthi ligciwane elacreatwa not ukuthi i-intention yakhona kwakuyukuthi lisetshenziswe ukubulala abantu kodwa ithole ukuthi mhlawumbe kwakungama experiment ukuzama ukubona ukuthi igciwane leli lingakwanisa ukuzitshintsha okunganani njalo futhi kunganidakala ama vaccine anjani ukuthi alwisane la then kungenzeka ukuthi kwenzeke iaccident umaybe omunye wama scientists la esebenza ngalo lamngena and then la waselidlulisela phambili enganakeleli ukuthi useba nje ligcwanele. So mina ngingathi ngindaba mbili ekuthini ngibeliever ukuthi gcwaneleli kungenzeka ukuthi la creator whether ukuthi la creator ukuthi libulale abantu noma la jika ngemistake kuma laboratory abo parte belilungisa khona yikho ngingakwaziyo ke lokho. And I think kulama investigation aqhubekayo nge-Wuhan Virology Institution ese-China lapho ocatshangela ukuthi igciwane leli laphuma khona. Ama variant la sizowabona etshintsha esiba maningi futhi ngokuya kwesikhathi abantu bengavaccinatwa lalo li-locally spreader kushithi li-spreader liyabe li-locally lalo lizitshintsha li-adapta ngoba ekugcineni i-virus leli lalo i-intention yalo akusikho ukuthi igciwane leli liyabe lifuna ukubulala abantu. Lona igciwane leli lalo lizama ukuphila.
Ngokubona kwakho kuzenzakala yini ukuthi igciwane leli ligcine lingasekho nxa kuyukuthi abaningi bayahlatshwa
kumbe sizabona liqhubekela phambili njengoba lokhu lithiwa liyaguquka.
Inkinga enkulu kakhulu esiyibonayo ngabantu laba abadawutayo abangafuni ukuvaccinate for ama reasons ahlukeneyo, abanye abathembi isayensi yakhona, abanye ngababelieve kuma conspiracy theories ukuthi ivaccine leyi iyalungiselela ukuthi iphungule ipopulation emhlabeni. So as long as ukuthi abantu abangakholelwa ekuthini igciwane leli liyingozi abangafuni ukuthi bavaccinate, sizobona igciwane leli liqhubeka lispreada njalo litshintsha along the way. So mina ngokubona kwami igciwane leli into esizogcina siphila layo iminyaka yonke, ende kuzomela ukuthi abantu bahlale bevaccinate until kuze kube labantu abavaccinate enough ukuthi sithole lokho abathi yi-herd immunity. Lapho abantu abaningi mase bevaccinate igciwane leli yabe lingasakwazi ukuthi li-continue li-spreada, and njalo imizimba yabantu iyabe isiqinisiwe, ama-immune system abo esiqinisiwe yila ma-vaccine ukuthi sikwazi ukulilwisa igciwane leli. Kodwa ukuthi lizophela dududu angiboni mina liphela, ngoba ungakhangela imikhuhlane eminingi efana labo-AIDS, igciwane le-AIDS even nanamhlanje alizange liphele, kodwa abantu sebekwazi ukuphila lalo as long as abantu bevaccinate-wa, lingabi igciwane lingasatholi i-power yokuthi ligulise abantu libabulale, kodwa sikwazi ukuthi silikontaine ngezinye indlela sizophila lalo, kodwa sikwazi ukusurvive lalo lingasibulali.
Umnumzana Den Moyo isizalane seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika ubexoxa le-Studio 7 ecingweni esesabelweni seVirginia. Umculi wenkayi uSikhosana Buhlungu uthi ulubheki sekobulawayo lamuhla ekuseni ukuyacindezela idlalade lakhe elitsha encedisana lomunye wakhe uMadlela Sikhobokhobo. USikhosana wathola isicoco emncintiswaneni weBulawayo Arts Festival ngomnyaka odluleyo njengomculi olodumo. Asizweni exoxa lo sithandekile Mhlanga weStudio 7.
Ingoma ozirekhoda uzingayo?
Ya rekhoda ingoma ezingu-4.
Kuvela uzitshaye kumbe ngezinye ezintsha?
Akezintsha, ngizitshaka ngizidlalisa kodwa kungabe kungaziqedi. Enye ngiyathaya nomfana kaMadlela.
Ungasihlabelele inye yangkhona nje ngamafichane.
Amafichane ngathi kuthiwa dlala ntethe, dlala ntethe. Yiko ke ingoma eyaphuma.
Yebo. Ye manje uhambo lwakho ke olwakobulawayo kuyini okunye okukhangelela ukukwenza?
Ye kunadika rekota kuphe.
Wena akasanya kuthanda. Uthiwa kuthi sendla kifana leChina. Wajawona ukurumi njenge China. Itana litu vara 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 vara.
Watu zanjani mwakutu sisi ya rekoda?
Yuzwa miye mwola ni kujisa chalu chuko zina ni kampaka mta yuzi tila chalu kabani.
Enka yi mayantanda dami nyaba tanda. Nitire nkiti benye dape eulo muzwa mikona. Kwa mbae matusini dapa bakama bantata kona.
Ikibara
Leo ke ingoma uthiwa kumnandi la eka sikhosana buhlungu hamba lesikhosana band besilaleleke ingqoqo ayenzelo sithandekile mhlanga we studio 7 esenkayi. Singakagqibi uhlelo lwalamhlanje ke sikhangele inhloko zezinye zendaba ebesilazo. Izakhamizi zakoBulawayo zithi zidlela evalweni ngenxa yobugebengu obubangele ukufa kwepolisa kanye lezigebengu ezintathu ezidutshulwe ngamapolisa. Sigqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo nguChris Gande.